sikhulumile khonapho silaye ukuthi lokho esingazwisisi thina ukuthi la nxa besithi nxa besenza izinto zikahulumende bazabe behlezi lo-Arthur njengobani abanye bakhe bembuzile nje emabhuthu ukuthi vele yena u-Arthur nxa ukhuluma laye uyabe ukhuluma lo bani njengobana enguye yedwa sinjenje nxa la nxa lisithi sikhuluma into ezikahulumende umgabe nxa ekhuluma uyabe ekhuluma ngoba ulabantu ama-ministers abahlala kuhulumende abavela kubandla lakhe uTsvangirai laye uyabe ekhuluma lalabo abavela kubandla lakhe uMtambara gala yena oyedwa ohlala kuhulumende ayabe ekhuluma laye ngeke akhuluma lami ngeke akhuluma lo babuNcube ngeke akhuluma lo Dave Coulthard ngeke akhuluma lo babuMzila ngeke akhuluma lama deputy ministers yikho la nxa kuyikuthi liyabe lifuna ukulungisa izinto uzabe uzilungisa njani njengobana ungela la muntu ozakhuluma laye ukuthi hatshi mina ngithi asenzeni ini so ngoba uyabe ukwazi ukuthi lawo kulabantu abaza kulandela ngemuva bevumelana lawo kodwa-ke esikuthandayo esikuthabele nje ukuthi lokho okwenzakale emabhudo lalokho kulokho kusenzakala sokuhle kwaphumisa sobala lokho esasikukhuluma ngoba kaninginingi sasithi singayikhuluma le ndaba yokuthi hatshi bakithi umuntu lo vele sengene kubandla lezanu sengumuntu wezanu p f abantu bebebona ngazathi sesikhuluma inhlamba kumbe sithanda ukuthethisa umuntu kodwa sokuziphumele sobala ukuthi ume ngaphi
Umbono eliphumelayo kunkulumo zalamuhla ngokuthi vele kalimbono umgabe emkhipha uMtambara esikhundleni.
Hhayi, asiboni kusenzakala kuyakhanya nje kusobala ukuthi hhayi uMtambara ukhona khona phana ngomsebenzi. Kulo msebenzi awenzayo esebenzela labo abalokhe bemulwela ukuthi ahlale khona phana esikhundleni ahlezi khona.
Ubaba uTsvangirai yena umi ngaphi kulokho?
Ubaba uTsvangirai ngathi akusimangalisi ukuthi ume lapha ame khona. Kodwa kungazathi kusidanisile ngoba sithethi nanxa sihlezi khona phana etafuleni ngesikhathi sendaba kababa uRoy Bennett lapho umgabe ale khona ukuthi afakwe uRoy Bennett esikhundleni. Bethi silwa silabo. Asizange sike sibaleke, asizange sike sizifihle. Saphuma sobala ukuthi umgabu uyaphambanisa kodwa kuthe sekubuya le ndaba ubaba uTsvangirai umehlule ukuthi aphume sobala kwezinye indawo nje uyabe ekhuluma ezithi hayi akumelanga singene le ndaba ngoba le yindaba yabantu abazilwelayo ebandleni labo ekwazi ukuthi le ndaba yindaba ekamgazi oyephula isivumelano ese-global political agreement lingahamba esivumelane sona sena siyakhuluma ukuthi nxa abantu bangafaka omunye ibandla lona lelo yilo elikhulumayo ukuthi ngubani ozangena esikhundleni akulilani lokuthi ngokwepolitics lokuthi yikulwa kwabanye abantu abazenzelayo ngokwabo